Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 17 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo.
So kube lo monakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bengasakwanisa ukudlula ngabona emlibizi bridge izimoto zithethe posilanga lonke zingakwanisa ukudlula ngoba zogcwele izihlahla ezisiphunwa ngamanzi.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS isikhalaze ukuthi ikhomishini kahulumende e-Public Service Commission icishe umbiko wayo wokuxotsha ababalisi abangayi emsebenzini kulandela isinqumo somthethwandaba esethulwe izolo.
Sisihleli sixhumane lohulumende. Ngakube siyakhulula phambi kokuxhumana laye. Sizikhuluma ngokuthi nakho sokuphumileke singenza kanjani.
Owake waba ngunobhala wokuqoqa inhlelo zebandla le-MDC Alliance umnumzana Bednico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini otshengisa endawonye lo mnumzana Welshman Ncubele nkosazana Thokozani Khuphe.
Kulezikhathi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye sixoxisane ngalokho okufanele sikuxoxisane.
Ibandla le-MDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora uzakwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho lwama-by elections ePhelandaba Hall kobulawayo ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Izulu leli libikwa lijiye izakhamizi ziphakathi kodubo ngoba imigwaqo engasetshenziswa ukuziphathisa ayisebenzi. Sixoxe lomela isigaba sebhinga South umnumzana Joel Gabuza othi umonakalo odalwe lizulu leli umkhulu kakhulu.
So kube lo monakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bengasakwanisa ukudlula ngabona emlibizi bridge izimoto zithethe posilanga lonke zingakwanisa ukudlula ngoba zogcwele izihlahla ezisiphunwa ngamanzi zaphosa zakhukhula ibridge. Ngale silahlekelwe ngamabridge amatatu sithi ngale elubimbi bridge alisakwanisa ukuthi imota zingadlula ikakhulu amarori amakhulu besiya ubona usulu khona ngale emanyanda kuhamba amabridge amabili. So khanya ngathi izulu leli libangelwe amanzi la abuleli bhoko amabridge abangelwe ukudabuka kwamadamu amabili kulamadamu asemanyanda lemalaria adabuka esikhathi sinye ebusuku abakwakhipha amanzi amaningi yangene yangena kumanyanda river ayachaya kumlibizi kwaba lo monakalo omkhulu kakhulu endleleni zonke lezi.
Akula muntu kumbe izifuyo ezithethwe ngamanzi la.
Okwenzakale ukuthi inhlahla ukuthi umonakalo lowenzakale ebusuku ngabe kusemini besiyalahlekela zimpilo zabantu kube yinhlahla ukuthi kwenzakale ebusuku abantu belele. Kodwa kunjalo indawo eziningi amanzi angena emzini yabantu kodwa sizwa ngama-reports abantu abafile but izifuyo zihambile. Ngiyabona ngale phansi kwe-Manyanda Bridge lamasimu ahambile lamakhuba abanye babechiya amakhuba abo emasimini abanye abalezifuyo eziseduzane lemfula zihambile kodwa impilo zabantu besingakezwa ukulahlekelwa kwabantu.
Bakhona yini abadilikelwe imizi njalo ungasitshela ukuthi ngabe khona sebehlala ngapi?
Ye, indawo ezine ngoba izulu lekhava indawo enkulu kakhulu ngingathi nje ibhinga yonke. Besikhula ama-reports okuthi abanye izindlu zithethwe because belilesiqoto njalo lilomoya omningi kakhulu. So indawo eziningi imizi ihambile izindlu zav that is the amaroofs. So kube le challenge ukuthi umonakalo lo uthe usenzakala bezama ukuthi uhulumende engenele kodwa asikazuzi uncedo sesikwenzeka kathi sikuthi nje sicele nje uyabona omakhelwane abantu bayazama nje ukuthi behlalisane bencedane bona bodwa esingakabi lo ncedo oluvela kuhulumende na okunye ukusikhathazeka ukuthi imigwaqo le engazela ama-bridges linka nje ibhinga ephezulu ngale kubola usulu okulinywa khona yiko njalo kulama GMB okulama inputs okuhlala khona zonke izinto zokulimisa asakwanisa ukuthi ngapha phansi esingathi ilower bhinga ephansi abasakwanisa ukuthi befike phezulu kuyathola ukudla kumbe bethola ama-inputs amarola amaningi ahambisa ofertilizer labo lihlanyela abasakwanisa ukuyafikela usulu so sesilodibolo nalolo ukuthi enye half ye-constituency ayisakwanisi ukuthi siyifinyelele especially nxa sisebenzisa izimoto ezinkulu njalo angibona ukuthi ngesikhatshana esifitshane ugovernment uzakwanisa ukuthi eyakha ama-bridge la kuzafanele ukuthi abantu bebone ukuthi singancedisana njani ukuthi imoto azikwanisa ukuhamba.
Umnumzana Joel Gabuza ngomela isigaba seBinga South edale lePhalamende engwebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi amagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isikhalaze ukuthi iCommission kaHulumende ePublic Service Commission icitshe umbiko wayo ewethule izolo othi ababalisi abangasayi ezikolo kumbe abafika khona bengafundisi bexotshwe kokuphela emsebenzini. Amagqweda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi yiwo akhulumisana lePublic Service Commission ngalolu daba njalo iCommission le ingenqaba ukwenza njalo udaba lolu luzakhwezwa emthethwandaba njalo. Lokhu kwenzakala umthethwandaba usumise elinye njalo inyathelo likahulumende elokuxotsha ababalisi laba ngesizathu esifanayo. Ucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeZimta ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association yahlangana ngoMgqibelo yakhupha isinqumo esasikhuthaza uhulumende ukuthi kazame ukuthi adedise ulaka lokugweba ababalisi ngokubamisa umsebenzi. Kazame ukuxolela labo babalisi abaza kwehluleka ngokuqotho njalo bevele bebethele nzima nangu phela iholo labo lalivele lincinyane besehluleka ukuthi baye emsebenzini bemelele ukuthi bahole umhla ka-18. So kumele babone ngeqiniso ukuthi onguye owehlulekileyo uphi ozaphumelela uphi ngako zobeletha leso sinqumo. Thina-ke sivele sikhuthaza amalunga ethu ukuthi labo abanelisayo abaqale ukuncedisa abafundi bayephambili nakathesi nxa kuzakuthi ngemva kweholo batholele ukuba bakutholileyo sizacila sibancengile njalo ukuthi abaqhubekele phambili besiyandisa abantwana kodwa siza kuyela phela kuhulumende siyayicela ukuthi hathi kasisuthama lokhu elikufakileyo kakwenelisi. Sikubone kungadingakali lokuthi sivele sisukume siye loba ngaphi enkantolo siyefaka izinqumo ezijimeyo ngoba besivele sisazi-ke ukuthi thina esasinqumo esakhutshwa ngungqongqoshe wezemfundo sasivele singasebenzeki kanti esiyingozi sasibakelisi esiyabe sikhutshwe ngusekretari esegweba labo abangekho emsebenzini ngoba phela sivele sikhe sikwazi thina ukuthi unongqongqoshe wezemfundo kanawo amandla okuthi alethe izigwebo ezinjalo kumbe ethule izinqumo ezinjalo. Wayezikhulumela mhlawumbe wayedlala nje ekhuluma ezepolitika esazisa ozulu kaZimbabwe.
Sikhuluma nje kuyini elikumeleleyo kathesi?
Kuhle sihleli sixhumene lohulumende ngakho-ke siyaqhubekela phambi kuxhumana layo sikhuluma ngokuthi nakho sokuphumileke singenza kanjani sikhulume layo umama uDr. Ndlovu ukuthi siyenze kanjani ababalisi bekuyela ngakho phela kulamabhasi esiwalindeleyo okumele ukuthi akhale ababalisi baye esikolweni. Esiyabe sixhumana lakwathi zindlela zokuthi lokhuyana esikuphumileyo siku-MJNC kuzafezeka njani ngikhuluma nje ngizathwala usiba lwami ukuthi lobe incwadi silobela yena umama ukuthi singaxhumana masinyane yini sikhangele ukuthi ezamabhasi ziyalungiswa zilungiswa nje.
Abanye njalo bathi inhlanganiso yezimtha iyavumela uhulumende ngalokhu ebanika khona khona kukulutshwana. Kungabe kuliqiniso lokhu yini kumbelani lokhu elisithi hayi lifuna ukuthi xa
uyabona emuntwini ovele ehlezi ethole umqondo wokuthi iZimbabwe Teachers Association kayifuni ungeke uyigezise ingqondo yakhe uza kukhuluma lokwakutshona njalo akulalanga lapho kokuthiwa sake sakhuluma kathi alalanga lapho sisuthi ungasiphekeli sihlezi lokho sisithi thina sifuna some more siyatsho sithina sifana lo proverbial Oliver Twist owayevele ehlezi sisithi angadla kuthwale nje umgama kuyela ukuthi ake linike njalo lokho kuyimvelo yenhlanganiso iphi layiphi siyaziqhenya ke thina ngalokho ukuthi sikwenza singagiyazi sikwenza singagabazi asigida ukuze wonke umuntu ezwe ukuthi amnandi sidika sisuthanga siyachasisa nothutshe ukuthi umuntu kasuthanga ngakho-ke lakathesi sisafela sibuyeni sithilo ngaphambilini ukuthi imali kayimelanga kodwa-ke asikuncediseningi abantwana bezimbabwe singabancindezeli singenzi njengabahuquluzi benotho labana ababevuke bengafisi ukuthi umuntu omnyama afunde asithini ngaloku kukhona afunde umntwana kodwa sina sibuyelele izikhalazo zethu njengabatitsha sethina futhi okunye okungathuthukisa ababalisi kube kuthuthukise njalo ezemfundo kuhlele kukhona ukuthi lokho ngakho-ke laba abasho njalo nje hhayi ngabantu abadinga ukusoma besoma bedlala ngegeshi uzilile.
Hello-ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yezimta, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru. Waba nginobhala wokuqoqa inhlelo zebandla le-MTC Alliance umnumzana Petnico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini owakhe endawonye lomnumzana Welshman Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe. Lumfanekiso usudale imibuzo eminenginengi ebalisa ukuthi uKhuphe engaba esefuna na ukuya kubandla le-Citizens Coalition for Change. Kunye lo Bebe, sixoxe lo Bebe othi ngitsho yena labanye bakhe bebezixoxela njengabantu abahlala kobulawayo.
In particular sonke sile imisebenzi esiyenzayo kobulawayo. Kulezi khadi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye. Sixoxisane ngalokho okufanele sikuxoxisane. Angiboni ukuthi-ke kuyanqabela ukuthi sikwenze lokho. Nesizathu esifanayo. Kuba kuhle ukuthi sibone ukuthi kambe nxa sihlale phansi sazihlalela sanathi tiye saxoxisana sibathathu singaze sithathe umfanekiso kambe abantu bazaresponda njani. Esikunanzeleleyo ukuthi-ke abantu barisponde ngendaweni ngendlela ezishiyeneyo kodwa kusalayo ukuthi njengabantu abavela ndawo yinye kwesinye isikhathi kuqondile ukuthi nje ke sihlale sikhulumisana. Sile sikhathi eside singahlali sonke singasebenzi singalasikhathi sokuthi sihlale phansi sike sizixoxele nje nesilungu lokho kuthiwa it's sharing of ideas. Umbona ngani ngikho kwenzakeleyo nje hhayi okuningi lokhu kuzwa kukhulunywa ngabantu okuyalelale hhayi thiyana lakho Chris. Thina sizinkokheli ezisemathebeleleni sinemvume yokuhlangana sishiye ama-ideas.
Kuhle-ke nxa umfanekiso lo ususabalele-ke kutsho ukuthi-ke ngesilungu kuthiwa-ke is drawing a lot of interest njalo futhi le interest eyidrawayo iye izaba negative eye izaba positive kodwa engingakutsho yukuthi okwethu ukuhlangana bekukuhlangana kwezizalwane ezivela kakhulu ngithi kumbe abahlali bakobulawayo.
Kule minye njalo imbiko esiyizwileyo ethi yona uMakhuphe ulakho ukuthi abuyele ku-CCC. Kungakuliqiniso yini lokhu ngokuzwa kwakho njengomuntu elinathe itiye lonke?
Mnumzana Gandhi, uyazi ukuthi okunye kuyahlekisa. Mbona ngani-ke izinto zamakuwa e-social media asingake sizithathe zibe serious. Ngoba lowo muntu okutshoyo kambe besibathathu yena ube ngowesifo engabonakali ungusathane le osesazi lokho thina esingakwaziyo njengoba thina sobathathu singakwazi khonokho. Kuyadanisa-ke ukuthi ukuthi eZimbabwe, that's why ibona silokhu sihlezi silapha esikhona. Kwesinye isikhathi kulabantu abanengqondo ezinjalo, ikakhulu abantu bebandla elibusayo through i-department ye-security. Bayakwenza konokuba bafuna ukuthi behlukanise abantu. Hayi, wothi sibanike i-warning this time around, alilibonanga, ngeke sava sayehlukana kathesi ngoba kukhulu esesikufundile.
Kulembiko esiyibone iphuma enkundleni zokuxhumana ekhomba ukubana lina lobathathu lilakho ukusebenzelana ndawonye likhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube. Kungakho liqiniso yini lokho?
Hawu, kambe ukhona uyakakhulumela omunye ukuthi susiyajoyina iphi church kumbe susiyajoyina iphi party. Anti makhupha khona, ngingakukhuluma lokho. Kanti mina ngamkhulumela ukuthi wenzeni. Lo olokwakhe akwaziyo okade khona, thina besibathathu, kodwa nxa sosiba labanye abantu besi-4 asebekhipha imbiko. Hayi, I'm sorry Gandhi, angake ngaba entertainer mina ngoba ikuchitha isikhathi sami, izipoko engingazaziyo lezo. So akula muntu ongangami engingathatha isikhathi sami ngiphendula lezipoko.
Umnumzana Abednego Bebe ngowake wamela isigaba seNkayi njalo wake waba ngunobhala webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni. Ibandla leMDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora uza kwenza umhlangano ukukhankasela ukhetho lwamabuy elections ephela ndaba hall kobulawayo ngomgqibelo. Ngempela sonto edluleyo uMonzora ube lomhlangano ofanayo endaweni evulekileyo eHighfields eHarare, wona ibandla lakhe elithi ungenwe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kodwa abanye bethule imfanekiso ebiveza abantu abalutshwana kule nani leli. Udaba lokuthi umhlangano wakhe kobulawayo lo uza kwenzela ehall okuyindawo evalekileyo njalo enelisa abantu abalutshwana ukuthi bangene sokubangele ukuthi abanye bathi uMonzora wenze lokhu ngoba engelasekelo kuleli dolobho. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthe benze lokhu ngoba besesaba udlakela.
Ibandla le-MDCT lizakwethula ngokusemthethweni umkhankaso wokugaya ukhetho edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo wonalo. Sizakhumbula ukuthi silamakhansila angu-8 lama-members of parliament amabili azingangena ekhethweni ngaphansi kombutho owe-MDC Alliance. Ekuqakathekileyo ukuthi umongameli lakukhokheli bubuye ukuze buphefumule ngalolu khetho. Sisethula okuphathelane lobulawayo, sisethula okuphathelane lezidingo zabantu kubameli babo abakucele leMandebeleni. Ngakho ubaba uMonzora uzabuya elobukhokheli obunye ukuthi senzele umsebenzi.
Abanye bathi lesaba ukuthi kalisoze libe labantu abaningi kulomhlangano, yikho nje liwenzela eholu ngoba kalilasekelo kobulawayo. Ukungani lithethele linyathelo?
Ayebo, kambe siyakwazi ukuthi kobulawayo isigodlo silama political parties amanengi, njalo okungenzakala ukuthi njoba sisanda nje ukudlula entweni ezithile eziningi kungaba lodlame. Ngakho ikho sifise ukuthi kube sibe sendaweni esiphephekiyo. Njalo nje khona kobulawayo akujwayelakanga ukuthi imhlangano yenziwe endaweni ezivulekileyo. Imhlangano yenzelwa emaholu nxa abantu bebaningi kakhulu, yenzelwa ezindaweni ezinjengabo Stanley Square labo ama stadiums. Kodwa ke njengoba umhlangano ube ngowesikhaphekhaphe, umhlangano esiwulungiseyo naliviki amaholo amakhulu lawo abevele engasekho sethethwe ngabanye. Ngakho siza kwenzela eholo yephelandaba. Thina sikhangele ukwenza okwethu okwe-MDCT, asizihluphi ke ngabantu abathi kutheni siyakwazi ukuthi ibandla like lachitheka siyakwazi ukuthi ngomva kwababutswangira into bezingamanga kuhle kodwa abantwana be MDCT njengoba libonile namhlanje eHarare bayazibutha kancane kancane baza kunanzelela ukuthi ibandla yilo naleli ibandla esalitshelwa ngobabutswangira njalo yilo lodwa ibandla elilandela iconstitution elilesithembiso sokuthi kusasa lanxa lingaba uhulumende into zizaqhutshwa ngendlela ngoba sime mpompo sigcilile ekutheni ibandla lethu kumele liqondiswe izimiso zola hatshi ukuthi liqondiswe ngumuntu oyedwa hatshi ukuthi kube ngulola low engathi izinkomo ezisemahlangeni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Kusenjalo, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Jamisa, uza kwenza owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho e-Highfields e-Harare ngesonto.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ibandla leCitizens Coalition for Change selithembise ukutshengisela phezu kodaba lokungaqhubi kuhle umsebenzi okwenziwa yiZEC. Leli bandla lithi iZEC ikhanya ifuna ukuncedisa ibandla leZANU PF ukuthi liqilibezele ukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abafuna ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ukuthi sebengenelisa ukwenza njalo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi bakaStudio 7 lonke nje. Besicela lisibuzele kuhulumende we weZimbabwe ukuthi khanya amazwe amanye asada kuphela sekethi simkhuhlane ihambo zabantu lapha nangidele botswana lithe umuntu uyabengena etshengisa ikhadi lakhe ukuthi uhlatshwe kabili fully vaccinated kasakudingakala ukuthi abuye lama-test atshengisa ukuthi kune-COVID kumbe kana-COVID. So sokusitsho ukuthi nxa sisuke ekhaya sesibuya ngapha botswana siyabe kungasadingakali ukuthi sidinge leyo ncwadi ye-72 hours edingakala i-certificate se-COVID. Sicela lisifuze ukuthi kambe uhulumende weZimbabwe zwela nini ukuthi nxa sisuke botswana sisiye ekhaya kungabhadalwa nani lezi mali esizibhadalayo ezilungu sihlatshiwe amajekiseni afuneka amabili kumbe le-booster uzasenzela ifeva leni uhulumende wethu.
Salibonani sihlobo zami, salibonani sisebenze Studio 7. Ngiyaphinda futhi ngiyakhala sihlobo zami, mina ngingumuntu omdala ngile minyaka yokuzalwa engu-73. Mina futhi ngiwumfelakazi from 30 years ngizofika namhlanje. Ngingumuntu ozisebenzelayo, ngingumuntu oziphilisayo. So nxa kade sengingasebenza bazalwane bami, ngithathelwe ngabantu abaphilayo badlale ngami njengesithutha, ngiyabe ngifanele ngenze njani? Ngiyancenga ukuthi abantu laba nxa ngile cala kibo ngiyaphinda futhi ngabambophisa ukwenza ukuthi ngiyegwede esigqoko sami sipheli, ngoba kangikwazi ukuthi kuzaba isikhathi esinganani belokho nxa mvuna behlangabezana belambeta. Ngiyesaba isikhathi sokungigweba inzima yakho. Ngakodwa nyabe ngigwetshwe nguhulumende angazathi 10 years akula ndaba ngizabasebenzela nxa ngikhona ezi. Ngiyancenga kakhulu ukuthi siluhlupho lwami khona apha ebantwini laba kangilwazi. Ngifuna ukwazi uhlupho lwami ngoba mina ngaze ngikhulumisane lawo futhi mina ngaze ngidlele emzini yabo ukuthi kade ngibahlupha ngani wazi.
Salibonani, salibonani Mahlabezulu, salibonani bakomthakazi, siyabonga nani, salibonani Ntateliza Studio 7. Ngithi kangihlawu ngikhulume ngala abantu abathi bona omqondisi kwathini, omqondisi kabayi kuma-elections. Umqondisi uya kubona ukuthi ama-by-election akula nto azenziwa, yinto yezanu PF leyo ukuthi babone ukuthi bangaqila njani ngo-2023, bangadliwa kutsho ukuthi 2023 abantu bayatshaywa babulawa. Uhlakaniphile umqondisi. Lina abantu bayivala bakamthoka zinanzelelana ukuthi ngali votela emalokhunjeni angale akulanto elizayithola lina hlanganani livotele bona umqondisi bona labo libe limbumba libe inamba ethile ukwenzela ukuthi labana abantu nxa sebekhipha izano yabo le MDC bazasheya amavoti abo emahloneni khona bangasheya amavoti lina lani ngapha liyabe libuya lilixuku lingene eparlamenti lo oyabe efuna ukubusa ilizwe uzakhuluma lani upresident khohlwani upresident uMathebeleland vele lani liyakwazi ukuthi akula muntu ongavotela ukuba ngupresident weMathebeleland okwakhathesi kuze kutshintshe ingqondo zabantu ukuthi bakwazi ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ngumuntu okwakhathesi kalaziwa yekelani ukuthathwa ludumo iMPCCC leyo kade yalitshengisa ukuthi kalivunyelwa ukuthi likhwele lani kuma-structures akhona wonke umuntu ovele eMathebeleland akala ngqondo kumele kubuse umuntu wakhona ngale okwakhathesi kayisiyo iparty yenu ngiyabanikazi ifanana nje lezanu PF ikuthi nje nxa izanu ilizwisa ubuhlungu bese licabanga ukuthi kumbe iza kuba ngcono kayikho ngcono utshamisa kala interest yenu enhliziyweni hayi ukuthi lithi likhalele ukuthi lifuna upresident welizwe ngeke limtole
Studio 7 nganibulisa lonke balaleli baka Studio 7 amagombela amanomhlaba okhuluma ngu-Allen Nyathi Goli ngithanda ukucwayisa izinduna zangapha ngakomthwakazi ukubana zinduna lifuze lihlale liqaphile lizihlolisise kahle ukuthi ubunduna benu libusebenza ngendlela efaneleyo sizwe sikamthwakazi ngoba nampa abathakade babulala abantu ngegugurawonde sebefuna ukugezela kini ubuthakade babo bethi linahamba liyekhulumisana labantu libhadala abantu belinikeza imali libhadala abantu liyabhadalani lina zinduna elikwaziyo lalingekho lapho kubulawa abantu ababuye bona labo bathakathi abayibo ababulala abantu beze bezokhulumisana nabantu ngoba kuyakhomba ukuthi baleke bedelela lamanje basabhidlizana ma ukuthi akukuyakho amatshe esikhumbuzo bayadiliza bafaka amabhomu bayonze bayenze yonke into enje abayithandayo kusasa bazalitshela futhi bethi ahambanile ekholisi ukuthi into esabhidliza amatshe lizakuzwa ngabantu zinduna lehlule kokuphendula sibaqaphele abantu basempumalanga labo
ye sanibonani bakithi laleli be-Studio 7 kunge nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele kuzindawo ezindawo lapha enikhona ye hayi njengoba ngihlala isenza umsakazo ngowethu bantu bakithi ngowethu impela siyafaka lathi uvo lwethu siphawule lapho esiphawula khona sigxeke lapho esigxeka khona and so forth ye so bakithi lapha angisoze ngibe mude kakhulu today kakhulu ngilokulimukisa kakhulu izizalwane zaseZimbabwe kungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi iSouth Africa kulamalanga iyavungama abantu benkosi iyavungama impela ongaboniyo usuke naye ingqondo yakhe naye namehla konke kubuthundu so ke laphana ngikhalimela kakhulu laba lokubethutheleka kuthiwa khona itonda kuJohannesburg itonda hakamehingo bakithi akusela misebenzi khona lapha ezweni laseSouth Africa njalo nabantu baseSouth Africa abasabafuni abantu bokuza ababuya bevela emazweni abo ungakuthi impela nina kakhulu enithatha abantwana emakhaya khona lapha eZimbabwe lithi nizobafundisa lapha eSouth Africa nisenkingeni enkulu kakhulu yesituation ezaba khona khona lapha ezweni lona leli ngoba manje uyamthatha umntwana uthi uzomfundisa eSouth Africa akanamaphepha akanama-ID akana wathi uyofunda nje fundele emoyeni nje angazi ukuthi nesitifiketi leso noma namadegree la uzowathatha ewathatha ngawapha amaphepha so bakithi asifundeni ukuhlakanipha impilo yamanje bantu benkosi isemfundweni umuntu ongafundile kulamalanga mpela usekuzimeni obukhulu kakhulu uma ningakukhangeli kunanzelele so ke ngithi kaphelani bantu benkosi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika Ilizwe leMelika lithi inani legciwane leCoronavirus selehle layafika kusibanga esifana lesesikhathi kulomkhakha othiwa iDelta. Ilizwe leli lithi asebebanjwa igciwane leCoronavirus ngelanga. Sebehle bayafika phezu kwenkulungwane ezilikhulu ngelanga 153,029. Kusukela kunkulungwane ezifika phose isigidi ngelanga 807,897. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eyathuze isikhalaze ukuthi ikhomishini kahulumende ePublic Service Commission icithe umbiko wayo wokuthi abangayi emsebenzini bazaxotshwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.